izano phezulu laba isigoqele wonke amabutho emabili izibra nezanda andubeni ukuhlangana kwamabandla amabili lawa izaphu nezalo jongwe kwaba yizalo pf. Ngakho-ke ekukhetheni kwakho nakokwana yiko kusale kubalulekile ubana kusale kusezandleni ezebandlanye lezalo pf ngoba yiwo abale mbali egcweleyo ukubana ngubani owenzani ngaphi nini njani.
Nanto-ke udaba Mnumzana Mhlanga uthini wena ngalo?
Ke ngibuza ukuhlala ubaba uthuma ukuzano kumbe
ukuzano pf.
Okay. Ukuzalo PF, okay. I think kuhle ukuthi into le abantu bakithi bake bafunde ukuthi ma beyikhangela bayikhangeleke lihle livulekileyo, hhayi ilihle likhangela ukuthi umuntu ukhuluma ngobeninga. Eqinisweni elikhona indaba yokukhetha amaqhawe elizwe ibekwe yamiswa ngendleleni khona ukuthi ize itholakale sokuthiwa ikuzanu bese kuze kudingakala lesidingo sokuthi umuntu aze azithole esezama ukuthi ayiqualify ukuze agcizelelisise ukuthi hhayi kuthiwa izanu iyabambana lezaphu. Engathola ukuthi ngesikhathi ibambana nezaphu iyayibambana ngezaphu kuyikuthi kwenzakaleni okuze kwabangela ukuthi kuze kube lesidingo somanyano. Kuza sihlupha singaze sifike kusibanga esinjalo sokuthi sizithole sesimele esinjalo. Eqinisweni ngendlela into le emiswe ngayo ikubile, kumele ukuthi amaqhawe elizwe abe ngamaqhawe akhethwa ngakule committee kumbe kube lesi meeting esilungu phecelezi i-structure esacreatewayo, i-structure esiyabe sigoqela abantu belizwe laseZimbabwe. Kungadingekile ukuthi abantu laba bavela kuzanu kumbe bavela kuzaphu, ngoba eqinisweni khathesi indlela izanu eyiyo yona le mikhona siyakwazi ukuthi zani indlela eyiyo yona lemi khona ayigoqeli izaphu uqobo lwayo, ngoba nakho phela abanye amaqhawe ezaphu esiwaziyo abanjabo Dabengwa nabo Akim asebakushiyayo nabo Mabhena and so forth, vele abantu laba kabakho kuzaphu. Udabengwa ngikhuluma kunje uyaphila kakho kuzaphu, rather kakho kuzano. Abaningi bakhona laba embaqambile basevele bengekho kuzano. Kodwa iqiniso likhona, labo bantu bekumele ukuthi nga indaba yabo imeshwe ngendlela eqondileyo baba ngamaqhawe elizwe ngokuqondileyo, hhayi ukuthi baze babe mdingele zanu kwezo ukuthi zanu iba-recognize khona ukuthi zanu yiyo osokuthiwa yiyo esingamela ilizwe laseZimbabwe lonke in terms of uku-offer esingathi ngesilungu yi-narrative ye-liberation struggle. Kurongo, akumelanga side sizithole sesisesimeni esinjani esesifikwa ngothuma ukuthi kuthiwe hhayi izanu yiyo elawo umlando ukuthi ngoba yiyo egoqela ama-inhlanganiso zonke lezi. Siyakwazi ukuthi ayigoqela inhlanganiso zonke lezi, siyakwazi ngamanje. Emulini yakomsigana kulamaqhawe alwe impi yenkululeko bekuzitra abaseze ngayigoqnayizwanga ngoba bebulawa yiyona leyo zanu namso sokuthiwa yiyo esikhetha amaqhawe. Abona ukuthi into yonke le ivele iyihlangeke manje, asingaze sathela namanga abantu bakithi. Ithink into le kufanele siyilungile. Okunye njalo yikuthi-ke sibuzane ukuthi kanti vele amaqhawe elizwe laseZimbabwe kuyini kumele wonke izilala afika emathebeleleni kuthiwe abekwa eHarare, kanti i-Heroes Acre yeZimbabwe kumele kuphele bese iseHarare? Akwenzeki ukuthi sibe nayo thina i-Heroes Acre also eyibranch esemathebeleleni? Phela ngathi besilalo vele ngesintu sethu i-Heroes Acre yamaqhawe emathebeleleni yasentumbane siyayazi sona. Why ingazange layo yaba elevated yenziwa yaba yi-National Heroes Acre?
Nanto udaba Mnumzana Chuma.
Uba umhlanga ngiyabuza uyakhuluma but ukhanya ngani ekukhulumeni kwakhe silala esingathi ngesilungu ama-fence agcweleyo ngento yonke. Okokuqala, izanu yaphela kudala ngo-1987 ayisekho. Into yasuka yaba khona ikuthi kwakudalela iphathi entsha ukuthi ayizanu PF ibambanisa izaphu bezanu jongwe kwaba yi-1 kwaba yizanu PF. Siphansi komkhokheli wethu ubaba uNkomo onguye wasingenisa kule unit. Ukuthi kwavela ngaphi i-Southern Public Secret, umuntu wonke okwaziyo ukuthi kwasuka kwathini siyakwazi konke izindaba zekuka uhundi siyazazi andibana kwaba lokuxolisana lokufaka ukuthula lo manyano owenzakalo kuphile sokulo dlame PF. So hayi yekela ngikhulume sinakulalele ukukhuluma uzwana funda umntwana nxa omunye ekhuluma akhulume wena ngoqa noma ngaziphi ungafuni ukuthi size wena
zwathi
awona kwazi ukuthi kwakho ukuthi imbeni kona le you are useless awukwazi ukuphuma ngani mana sokuthi wena thina